So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena engufelicitas Murata uyamiswa imthethwandaba esetheswa icala lenkohlakalo. Inhlanganiso yekhomalisa ihambisa isicelo kuhulumende sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni.
Isisekelo somuthi singakhuluma into kufanele kube lomthetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi sesizakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elijoyo emineninini ephazamisa ukuthi abantu bazuze ama-statistics yiphi.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa, okubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile.
Ethi campaign sihamba esingathi door to door campaign ngoba asikenzi ama rally, njalo asibone ukuthi siza kwenza ama rally. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvume yemhlangano.
Inhlanganiso yamatitshala ithi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi besalinde ukuthi uhulumende avumelane labameli babo ngeviki ezayo.
Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena elesithupha lakhe lingufelicitas Murata umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lenkohlakalo. UMaititi wetheswa icala lokuqamba amanga ngokubambisa imota ayeyibolekile ukuthi aphiwe isikwelede se-$10,000 ngomunye umuntu obolekisa imali ngokusemthethweni eHarare. Kazange avalelwe kumbe ukuhlawuliswa imali yesibambiso i-bail, kodwa uzathoniswa evela ngekhaya. Inhlanganiso ezimeleyo e-Coalition for Market and Liberal Solutions kumbe ikhomalisa ihambise isicelo sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni kukomiti yedalela ephalamende ebona ngokubuswa kwezabelo ngolwesibili. Ilinhlanganiso ithi ngoba lokhu kulilungelo labo lokuba lendawo zokuhlala ezisemthethweni ezisemabizweni abo. Ithi njalo leli lilungelo lisesisekelweni sombuso wesizwe. Ukuzwa okunengi ngalolu daba uGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wekhomalisa umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sasenza umhloliso ngathi research okweminyaka ethize. Sasiqondane lokukhangelisela ukucubungula ukuthi abantu abangabayanga kumbe abale izimali ezilutshwane abahlala emalokishini kumbe ezindaweni ezithiwa khona asondawo abafanele bahlale kizo imikhukhu, abantu abanjalo bayazwisisa na amalungelo abo empahla ama-property rights? Sasidinga nje sidingisisa ngolwazi lwabo elolungelo lempahla ama-property rights. Kwasekukhanya ukuthi hawu, kanti vele bavele bahlala besethukile basekwethukeni okuthize ngoba lapha abahlala khona bahlala besongelwa ngama-councils lohulumente ngoba indawo zakhona azilungisanga ukuhle. Kutho ukuthi vele bona ngobuningi babo kabasozi basabazisa uphawu kumbe singakhe ngama-title deed, bazahlala belokwethuka futhi bazahlala bengabantu abangasoze bakwanise ukuthi basebenzise izindlu zabo ukudinga isikole.
Kuvele konakala ngaphi, kwavela kwaba kusimo lesinjani?
Lo ngibuzo omhle. Kulezi gaba ezithize ezimbalwa ezishiyeniwe, kulalaba abanjengabe-ephrate abangena kudala, abazali babo bebalekela impi sakushisa emakhaya, labo nje bafika bafakwa nje kungazanga kulungisoshe kodwa sokungcunywana, kodwa kabanama-certificate. Sokubuya laba abangeniswa okwe-politics ngama-housing cooperative, uhulumende lakwezana ukufika kuphela la antshiya ezama ukudinga usekele lokhetho. So abathi ngama-housing cooperative bayathumba indawo sebegcwalisa abantu endaweni yakhona. Labo phela hantshi la baye besakha izindlu ukhansil ekhangele esesaba ukuthi abaxothe. Sokusiza laba abaningi abahlala emalokishini abagcina kudala, kodwa belokhu bebhadala imithelo befanele bona benikwe ama-title. Sabona izigaba sekunasizitapi, kodwa ngiyazi ukuthi ma abathi nje sikhuluma ngakho nje sithi imikhukhu, sikhuluma ngendawo enjengosolomia lapha akwaqhinjwa khona ngama-housing cooperative. Bese sithi khona ye kwephula umthetho, kanti kungani ungalungisiswa kwenzela ukuthi bengabe lokhu bengena abantu lalaba abakhona, akusakwanise ukuthi baxotshwe ngoba usekele sombuso sili-right to shelter kakulungisiswe, imithetho yakhona yayilungisiswe ukuthi ubugebengu bakhona bungabulokhu besenzakala.
Uhulumende wamukele njani isicelo senu le committee eliyinike ugwalo lwenu?
Ye, iqiniso ukuthi njengoba ngithe khona saqala ukudingadinga ukhulukhuluma ngendaba yakhona okweminyaka ethize, yikho laphana kwakuthi bekhankasa bona umnangazwa labanye be-TCC bekhuluma ngokunikeza ama-title deed abantu abahlala ezindaweni zakhona emkhukhwini. Indaba yakhona vele yasisike ukuthi njengoba sithe khona ku-parliament sicela likhangelisa igwalo lethu le-right shelter, wayemukele kuhle nje indaba yakhona besithi bona ye isicelo sombuso vele siqondane nelungelo elomthunzi i-right shelter, kanti nisafunani manje nasi hhayi isisekelo somuthi singakhuluma into kuthane kube lo mithetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi-ke sesizakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elitshoyo emineninini ephazamisa ukuthi abantu bazize ama-36 yiphi. Nxa kusobala ukuthi sithi umthetho singakhuluma ngakho, kodwa nxa kufanele ukuthi nje silungise i-policy salungisisa ngakho. Bamukele kuhle nje igwalo lethu, sesimelele ukuthi baqondane lokwenzana okakhesi.
Hello-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, ikhomalisa ubekuxoxa ecingweni logeyina kumede sayiti owestudio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele ngona.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende lamakhansila, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa ukubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile. Umnumzana Kwanele Hlabangana, okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano we-Pollard, uchasisa ukuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, thina njengebandla lezepolitics sesiqalisile ukukhankasa, sikhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 lapho esizangena khona kuzo zonke inhlangothi kusukela ku-presidential candidate la ku-parliament lama-local authorities. Ethi i-campaign sihamba esingathi yi-door-to-door campaign ngoba asikenzi ama-rally, njalo asiboni ukuthi siza kwenza ama-rally. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvumo yemihlangano kuselesikhathi ngoba imihlangano iyacelwa kulandela umthetho okuthiwa yimopha. Kodwa yebo kambe akusimisi lokho ukuthi sisebenze thina njengebandla lezepolitiki. Nxa sikhangela indlela esaphumelela ngayo ngokhetho luka-2018, sibona ngathi lo nyaka sizaphumelela sibe lamanani angcono ngoba siqale umsebenzi wethu wokukhankasa kuseselesikhathi, njalo abantu sebesazi njengoba siyiphathi entsha, ibandla elitsha sebesazi ukuthi kule-Republican Party of Zimbabwe, RPZ. Ekunye sokukhangeleleyo ibudlawundlwango obuba khona kwezinye indawo, hatshi kuzo zonke indawo, okwenza kungabi lula kwesinye isikhathi kuyafinyelela ikakhulu emakhaya. Singakhangela kulezi ndawo zabo Marshall and Central, Marsh West, zikhona-ke izindawo okuba nzima kuyafika khona ngoba abantu bakhona bathi bona bavumela kuphela ibandla elibusayo kodwa akukho emthethweni kuvalela amanye amabandla. Siyaqhubeka sikugxeka sikusola njengebandla ukuthi kungabi khona indawo ukuthiwa azifinyelelwa kumbe ibandla elivalelwa ukuthi lenze imikhankaso. Kumele wonke amabandla alithole ithuba kanye lokuthola ithuba kwezomsakazo ku-ZBC kungaba yi-TV kumbe iradio kuthi lanxa sokuphela ukhetho kungabi khona ukukhonona ukuthi hayi mina ngisuke ngavalelwa. Ziningi inhlupho ezikhona elizweni ezinjengobugwelegwele engathi busela i-corruption. Ngenye yezinto esizakhankasa ngayo kakhulu njengebandla ukuthi ilizwe leli kumele lilandele umthetho i-constitutionalism ukuze liphumelele.
Liyasuthiseka yini njengebandla sesikhangela ugwalo lwe-delimitation lolwe voters roll.
Asisuthiseki thina njengebandla ukuthi lwabanjwa kuhle nxa sikhangela ukungezwani kwama-commissioners ezvek agcina sokusayina kuphela ababili abayisikhombisa besale ukusayina leyo report yakuqala i-preliminary report. Kwasitshengisa ukuthi kukhona kumbe ngathi isandla semfeni esikhona okwenza ukuthi lanxa i-report siphumile kodwa singasuthiseki ukuthi kubanjwe kuhle. Sikhangele njalo i-voters roll. Siyacela kakhulu kakhulu abezek simakhuthaza ukuthi bakwenze kube lula ukuthi ibandla ngebandla lenelise ukuthola leyo report kumbe i-voters roll kusese lesikhathi kwenzela ukuthi kukhangele ukuthi bonke laba ababhaliweyo kuhamba kuhle yini, kukhona yini ababhaliweyo kumele bakhitshwe ngoba kwesinye isikhathi omunye uyamthola ebhalwe lapha kuthiwe wangeniswa kwenye indawo ngo-2018 sagcina sesihamba ema-court sokuthiwa ubani uthathelwe amavoti akhe. Asifuni kube njalo, thina sifuna ukuthi ilizwe lethu lenze ukhetho oluhloniphekayo oluza kwenza ukuthi sithuthuke njengelizwe sisiya phambili.
Lo ke ngumnumzana Kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alingeneli emsebenzini wamapholisa. Izekhi yona ithi yalandela umthetho ekuqoqeni ugwalo lwabavoti olwe delimitation report.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
kona asambeni madoda siyovota.
Ukutshengisela kwababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kungene kulanga lesibili izolo besithi bazaqhubeka ngenyathelo labo lokungayi emsebenzini belinde impumela yomhlangano kamqatshi labameli babo ezaqhubeka ngeviki ezayo. Linhlanganiso ithi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% emaphandleni lasemadolobheni benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini izolo befuna ukuthi iholo labo lengezelelwe liye ku-US$1,260 ngenyanga. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekoBulawayo.
Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini lamhlanje befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola emelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Izolo bekulusuku lwethu lwakuqala besile 57% ababalisi abangayanga emsebenzini. Namhla lusuku lwesibili, izolo ababalisi belinde ukuzwa impumela ye-NJNC eyathi zabani nikeza isinqumo esihle ukuthi benzeni pho lamhla. Silokhu sisilindile isinqumo lesiyana kungena, kodwa lamhla sisilinde sibaningi.
Unkosikazi noMathemba Baloyi, omunye wabazali, uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni, esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi. Kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu.
Unkosikazi Nompilo Nkiwane, omunye wababalisi, uthi kunengi okukhitshwa uholo labo elincane abalitholayo, okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayeneli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena. Ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho, bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana. Kunzima kakhulu.
Umphathi intambo wendaba zezisebenzi uMnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi okuphume emhlanganweni weNational Joint Negotiating Council ehlale namhlanje eHarare ikhangela udaba lweholo lababalisi akakalutholi. Umkhankaso abawubiza ngokuthi hashtag Teachers for USD uqoqe ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwayo nale inyanga kaMbimbitho njengendlela yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende eNational Joint Negotiating Council ihlangene namhlanje eHarare ikhangela ngeholo lababalisi, kodwa abaphumanga lalutho. Umabhalane wenhlanganiso eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, uMnumzana Gibson Mushangu, ongenela umhlangano emele izisebenzi zikahulumende, uthi akulanto elomkantsho ephume emhlanganweni, bayaphinde bahlangane ngeviki ezayo ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umsakazo weAl Jazeera usudlulisele phambili uhlelo lwayo lukamabonakude olodocumentary etshengisela inkohlakalo eZimbabwe. Kayiyazisanga linhlanganiso isizathu sokwenza lokhu. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakoBulawayo uthi kasafuni ncedo lukahulumende ekwakheni indawo zokuthengisela ezatsha eMpophoma nyakenye. Uhulumende wayethe uzaphathisana lomanisipala. Okwamanje sengidedela imuva kulishiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka elisiphathele wona. Namhlanje nje i-advice engilayo ngingathi ngiyibhekise kakhulu kuma-leaders e-opposition, ikakhulu e-CCC, ngoba siyawukela election njengamanje. AmaZimbabwe wonke akhanya a-register ngobuningi bawo ukuthi babone usizo olukhona ekhaya, ukuthi bazimisele labo befake isandla esivevaneni. So cethi ikakhulu i-CCC bezange ukubheka kakhulu ama-reforms azabe ekhona kuyiwa kukhethwa, ngoba ukuthi bekuye election bengavabalanga imbobo eziyafana nalezo esadlula kuzo, izani barige nje kube lula ukuthi benze rigging. Ngeke kusebenzeke ngoba babona laseNigeria manje rigging yenzakeleyo manje, la khona lapho ngeke iyenze ngoba izani ijwayele indaba yokwenza rigging. So sicela ukuthi bona ke bezame ukubona ukuthi ukhetho lube fair fair, hayingcono ukuthiwe izani iyenze i-election labangani bayo labo omonzora labo, kungcono kulothiwe izani PF idle i-CCC. No, hayingcono ukwaziwe lokho mabe siya ku-election bezeshow ukuthi bayenza i-free and fair election, ngoba vele nge-free and fair election iZANU PF angeke idle iTriple C ngoba abantu beZimbabwe kade behlupheka iZANU bathembisa obana kunini besithi bazabenzela lokhu lalokhu la kuze kube yimanje akula manzi akula gesi akula migwaqo akula zikolo ezemfundo azisekho ngendlela ezazikho bazibe abanamahlonja abantu beZANU bezibedlula ngesikhathi sikaMgaba uMgaba uyenzile education kodwa bona sebeyibule leyo naleyo education ayikhona so icrime uMgaba wayeyivalile akula muntu eZimbabwe eqhinqashangqasha nesibhamu estradeni twabamba inkunzi kodwa njengamanje abantu babanje inkunzi emini ngezibhamu ingane zethu zazingakwazi ukubhema ngisho lona igwayi manje manje ingane zethu zibhema ama drugs yabona izwi lakho so uma ukuthi iZANU PF iyaqhubeka ithi yariga alikho lelo lizwe akubanjiswaneni kubulungisweni ama reforms kubonakala ukuthi iZANU PF ayilalo ichance yokubana irig yabo
alibonani basakazi bestudio 7 labalaleli ngiyalibingelela hayi siyazizwa indaba siyabezwa abantu abanye ama opposition kuyasimangalisa nxa ibhizi gxikana lenye opposition hayi thina manje nxa sisizwa amanye ama opposition egxeka iopposition yethu yeTriple C siyabe sithokoza sithi ya vele ungabona ukuthi abantu bekhuluma ngawe ukuthi uthi uloncedo ungabona abantu bangakhulumi ngawe uyirabish awulancedo emhlabeni so thina nje ebandla leTriple C nxa sisizwa bekhuluma so kuyasithokozisa kutshengisa ukuthi siyakhula so ngoba iTriple C ayikazibusa elizweni iphathe ebusa iZANU thola abantu sebetshile ukugxeka iZANU sebebhizi ngeTriple C behlupheka ngezinto ezingaqondananga labo so kanti lathi singenye iopposition efana labo kwandelwa ngabantu ikuthandwa ngabantu yindlela esiyabe sikhuluma ngayo ebantwini kha abantu begcwala kuTriple C so laba abantu kufuze befunde ukukhuluma kuhle nabantu lokwenza ukuze abantu bebathande ngoba ukutshona ukukhuluma ngeTriple C ikudlala ngesikhathi abantu bathwele nzima abantu bayabona ukuthi iZANU PF ingaqhubeka ibusa i-5 years le ebuyayo abale moto abazapaka abagulayo nxa besesibhedlela uyagcina uhlala phansi uma ungelamali ngoba nama-doctors azagcinekela ngoba engaholisi khathesi ama-teacher asekela sibhadala isikhufi nxa sesibhadele sebekhuluma ngestrike nxa bekhuluma ngestrike uzibona ukuthi la ma-teacher abedlala ngabantu uyathi uhola 40 use ukuze usithi uyastrike ufuna i-1000 shuashua kulo muntu ongasuka ku-40 use ayikuholisa 1000 bakubonanga okungaga ukuthi babevele bengafuni ufundisa abantu abethu phezu kokuthi vele ziyathi zivuliwe bona bethatha abantu abethu besiyatshona behlezi ungabuza umntanakho ukuthi ngo-January ufunda ama-subject amangabi uthatha amabhuku omntanakho ubona uzobona ukuthi imfunda yisekho i-stress esisematicheni so konke khona ukuze sikuqedeke ukuthi sivotele iZANU PF out
Yebo. Salibonani, salibonani Studio 7 lifuka njani? Siyabonga kakhulu ihlelo zenu nako konke elisenzela khona sasingaba yini ngaphandle kwenu. Mina lami igama ngu-Adolf Shaba. Ngithanda ukubonga kakhulu abantu ya. Uma kukhulunywa ngendaba yokuthi hayi inamba iyakhuphuka amanani abantu ababa registered kuhle kakhulu. Uma ngikhangela inamba yakhona ngalithi ilanda imiliyoni. Isidlula imiliyoni yabantu abatsha abarejistile. Ungathi abanye abantu bengasukuma. Esi kube leyinye imiliyoni before kuvalwa manje abantu abaphakama asizameni asiphusheni bantu sizame usitsha lesi sistimu kusezandleni zethu ukubana singavota ngobuningi bethu awukho luthi iZANU zalezo bayaphuma nje
bonani salibonani kustudio 7 siyamuzwa umnangagwa uyakhuluma ugijime siya elupane siya-adresi ilokuzeni i-birthday kamgabi uzokhuluma athi ye abantu abase-South Africa babuye ekhaya imisebenzi sikhona angazosihlolela thi yiphi le misebenzi ekhona ekhaya kunjani ekhaya kunjeya akulamgwaqo ma efuna abantu babuye akaqale afake imigwaqo afake imithi ezibhedlela aholisa amanesi aholisa ama-teacher aholisa amapolisa yonke into employee rate ngathi sithi 90% esitshela ukuthi sibuye emakhaya uyizimbabwe silunga yini elunga loba abangazasidakwela thina inhliziyo yakhe le mbi yakhula sibi hey labantu bagijimela upane bathi ye nangumnakakho nangumnakakho intsha igcwele khona le yaphakamisa izandla itshaya ukhwelu itshayela umnakakho bazafa bengabayanga abantu bakitishuwa yini mna into ekhulunywa umnakakho ezwakala hayi that is the worst president all over the world akula president ehluleka njengomnakakho akaphuma ahlale phanke uhlulekile kwini okwenze iZANU PF babhizi badla izimali amapolisa abhizi atshontshela abantu emgwaqweni instead of ukuthi imali le ihambe iye kugovernment balungise ilokuzeni ilizwe ngitshela abantu ngoba kabaholi but kuthi ilizwe liyalunga liyalunga iliphi ilizwe elilunga angabo sihlolela thi mna ngako ubhizi tshela abantu beSouth Africa ukuthi ulindele ukuthi samukele esamukele ukuthini sabizwa nguye la angabo sihlolela thi
Studio 7 linjani basakazi abahle nabalaleli abahle siyabonga kakhulu indaba ezimnandi ziphuma zishisa kanti okhulumayo ngisho ingolovana phansi kona lelo pana lapho engiphuma khona esigodini sami right futhi kanti ke bengithi mina sonke asibambaneni njengoba isimo sinje lezikolo liyabona abantwana bayaxotshwa kuyamoshakala amateacher kaholi kanye lathi sayempini kasiholi asibambaneni nalabo bathi bona bavikele ilizwe kodwa ke baboshiwe akula mali etholakalayo lapho so asivoteni ngokubuningi bethu sivoteni sizama ukuthi sikhiphe izandla ukuze sihlale kahle sonke nabantwa bethu ngoba abafundanga basoze befunde kuzafunda abantu ababo imali bayaphana le abantu ababo befunde behlale besibuse njalo uma singahlakaniphanga into nje ngiqonqosela kakhulu kibo bonke abantu abantu bakithi ake sizameni siyekele njalo ukubandlululana siyekele njalo ukuqembulana kakhulu into ezasiyehlula sivele sihlale sibuse waya waya ngiyalibonga kakhulu mali ngayenza into ezivukayo
laseMelika liyasisola isinqumo sikahulumende wakweleNicaragua esokuphuca ubuzwe abantu abangamachumi ayisishiyagalolunye lane 94 kanye lokuthathela lobubuzwe izibotshwa zezepolitiki ezingamakhulu edlula amabili 222 ezakhululwa esitokisini ekuqaleni kukanhlolanja. Izenzo lezi azihambelani le Universal Declaration of Human Rights, yona ethi wonke umuntu ulelungelo lokuba lobuzwe. Kuje unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko awethulileyo. Lokhu kubuyisela abantu baseNicaragua emuva kanti njalo linyathelo eliqinisa umbuso oncindezelo. Mhlaka 9 ngonhlolanja, izibotshwa ezingu 222 ezigoqela abaholi bezombangazwe labamabhizimusi, abezenkolo, abalwela amalungelo omphakathi, intathelizindaba kanye labafundi bakhululwa ejele bahanjiswa eMelika ngendizamtshina. Ekufikeni kwabo, bamukelwe ngosizo lwezempilakahle lesimo sengqondo kanye losizo lwezomthetho. ENicaragua, umongameli Ortega wabiza izibotshwa zezombangazwe ezazikhululiwe ngokuthi ngamaphekula kumbe ama-terrorists. Umahluli wenkantolo ubale umbiko obusithi abantu laba balecala lezenzo ezeyisa ukuzimela kweleNicaragua lokuthi kumele baxotshwe kulelo lizwe. Ngokutsho kuka Vilma Nunes, umkhokheli weNicaragua Center for Human Rights, bafuna ukubiza ubuphepheli njengokududulwa okuyinto engekho emthethweni futhi enqatshelwe izimiso zamalungelo abantu emhlabeni jikelele. Ngokutshesha ngemva kwalokho, idale leCongress laseNicaragua livote ngazwilinye laphuca abantu abangu-222 ubuzwe babo. Ezinsukwini ezimbalwa ezalandelayo, umahluleli wenkantolo yamacala aphikiswayo i-Appeals Court wamemezela ukuthi ezinye izizalwane zaseNicaragua phose ezilikhulu 94 eziphikisa uhulumende zazingabathengisi futhi zaphucwa impahla zazo lobuzwe bazo. Phakathi kwabantu laba kukhona umlobi odumileyo uSergio Ramirez, olwela amalungelo oluntu uVilma Nunes kanye lombhishopu wamakatolika uSilvio Peas. Selokhu kwaqubuka ukutshengisela emigwaqweni yaseNicaragua ngomnyaka ka-2018, abantu besola umbuso oncindezelo kaDaniel Ortega, uhulumende wakhe uzamile ukuthulisa wonke amazwi amsolayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Isinqumo sokuphuca ubuzwe babantu baseNicaragua abafuna ukusebenzisa amalungelo abo ngendlela yokubathulisa kuyisenzo esidabukisayo. ngokusho kuka Blinken, labo abavikela intando yeningi ngesibindi eNicaragua bazoba izakhamizi ezichiseka ngelizwe lazo. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uVedant Patel, utshele intatheli zindaba ukuthi siqina ngokukhuthaza uhulumende waseNicaragua ukuthi athathe amanyathelo okubuyisela inkululeko yomphakathi, ikakhulukazi ngenxa yesinqumo sakhe sokukhulula izibotshwa zezombusazwe ezingu-222. Ukubaphuca ubuzwe babo, uqhubeke esitsho uPatel, kulinyathelo elibuyela emuva.
Lawo ke bekungamazwi aveza umbono kahulumende welemelika. Esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe malanga wonke ngo-7:30 ntambama.